I-decision le ephuma e-court ichiye abantu abaningi bedidekile be-confused bengazwisisi ukuthi kuhamba njani. Owakathesi ngibona ngani ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa selifike ezingeni lokuthi ke lihlale phansi licabangisise ukuthi njengoba i-High Court isithe lona kalizange limiswe ngokusemthethweni ngendlela eyilo ayeliyo ukuthi aliconstitutwanga kuhle. I think so kumele bebuyele behlala phansi belandele into ngendlela maybe engani iqondile ngokwemthethweni not nje ngokokuthakazelelwa ngabantu. Kwenza i-constitution entsha iphume lidiklare i-MDC alliance ibe libandla elitsha elizimele lodwa elingelane le-MDCT engabe yathiwa ngubabuthwangirayo kumbe ekhokhelwa nguThokozani Khubi. Yiko indlela ukuthi ibandla leli liphumelele liye phambili ngokube lokho lilwisana le decision le lilwisana noKhubi ngayo le ndaba amboni kusiyafika ukuthi kulewelinceda ngani sisama elections lawo elokho esondela.
Sibonile njalo inkokheli esanda ukukhethwa ku-standing committee yebandla leli ngaphambilini kwesinqumo somthethwandaba. Ubone ngani laso singengezelela ekudaleni ingxabangxoza kuleli bandla?
UMahere ujoyine iparty ngoJune ngomnyaka ophelileyo, kakabi lo mnyaka esephathini. And ngokubona kwabantu abaningi hhayi akakayizwisisi lokuthi MDC yini, imi njani, uya ngaphi, kusuka nga. And ngesikhathi esinje kunokuxokozela okungaka thinke kube liphutha elikhulu kakhulu. Njalo lokuthi sithathe ubaba uMafa abe ngumsekeli wakhe futhi mbona ngelinye iphutha ukuthi nga ubaba uMafa nguye ofaka ukuthi abe ngusekretary wokuyaqoqa ibandla emaphandleni kunokuthatha umfana omutho ngangohappy Motsitsiba ukuthi kuthiwe ayeqoqa ibandla emaphandleni nxa kade sokunzima uThidzibo bengasebenza ngcono lo Mahere. Ingxenye bebengaphosa bezame kodwa hhayi layekaMahere hhayi kabayicabangisi kuhle, bakhona abantu abasizinto kwi-MDC abangaba izikhulumeli zephathi.
Lona ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khubi ubona lisiba labantu abaningi yini abazabuya kulo njalo lokhu kutshona kubandla le-ZANU-PF?
Abalolwazi nde beqinisile bathi ipolitiki ngumdlalo wamanamba. Bakhona abazaphuma ku-MDC kaNelson Chamisa bejoyine uKhubi njengoba sesibabona lama-MP ikakhulu kwi-leadership khona ngale banangi futhi abanye abazaphuma ngoba bebona uKhubi ephethe amandla e-court order ezamncedisa ukulwisa uChamisa especially abasephalamenti ingxenye abazafuna ukuprotector indawo zabo ephalamenti. Khona lokho kuza cause i-confusion enkulu kakhulu ku-MDC kaChamisa and kungaya kwi-affect sisiya kuma-election ka-2023 ngoba iphathi izahamba idabukile kukanti kufuneka ukuthi iphathi le ibambane. So kule ndawo eziningi lapho iZANU PF ifike iwine khona kodwa usuyabala amavoti eZANU ubone emalutshwane kulama-MDC wonke ayabe ehlukene kuyaqinisa iqembu le-ZANU PF. Njalo abantu phandle nxa bebona kulokuxokozela okungaka le-confusion yonke leyo bahle bathi i-MDC ngumdlalo. So sebezicabanga ukuthi hayi ngcono sizihlalele le-ZANU yangikhona yena leyo kuthi ngakulesikhathi i-MDC ihlale phansi ngokuphangisa behlanganisa amakhanda ndawo kuphume inxa kuvuma into eyodwa ngoba wonke umuntu uyafunakala kupolitics bathi igame yamanamba abakabakuqondisa indaba yabo sibona ukuthi kuphuma into eyodwa.